Isimo seZimbabwe kwabesifazana kakhulukazi sibi kakhulukazi and ubhubhane lwe-COVID lolu lukhona lwenze amalungelo abantwana abangamantombazana labesifazana omama abanzima kakhulukazi ngoba kathe sibalwisana lwebhubhane balwisana lokuthi bafide izimuli zabo baphinde balwisane lokuthi khona babona ukuthi abantwana babo abangamantombazana kabangeni kwindaba zocansi kumbe kababanjwa kwindaba zocansi kodwa into ezinzima zonke zingalezo ukulungiswa emthethweni kwabo bakufinyelele yikho nje la nxa sile mthetho sizohlala sihlobe sibabaza sithi umthetho okhuluma nge-early child marriage ukhona ezimbabwe sithi khwetshi ukhona umthetho lo ovikela udlakela kuomama ukhona sithi khwetshi kodwa uthole ukuthi lokho kuqhubekela phambili kuhlukuluzwa mama lokho kusikhubekela phambili kusiba le-early child marriage ngoba isikhathini esiningi nxa umntwana esiya kwento yenkazana nalo mncane umama kabala okokutsho batshelwa nje yikho kusukela khona udlakela lumemetheke futhi ukuthi wena umntana wakho vele sisiya kwenda kumbe uba yinto yokuthi alethe ukudla ekhaya kumbe ilobolo lakhe lenzende awula kutsho ukhona so lapha kuqakathekile ukuthi nxa uhulumende eletha umthetho ekupaswa umthetho bawukhangele ukuthi uza implementwa njani zikhona yini indlela zokuthi ingqengubani afinyelele ukulungiswa emthethweni esingathi administration of justice so lokhu zizinto into ezingekhoyo
ukwendiswa kwabantwana lokhu into engekho emthethweni njalo esilesikhathi kukhulunywa ngayo kodwa iyaqhubeka lalamhlanje inkinga kuyini kahle kahle
akula lokho singathi enforcement of the law lokho kwenzakala ngoba abantu abaningi kathesi zathola ukuthi wona yebo kambe kungaba kulidaba lokuthi sefile kokukhulunywa ngakho kodwa singananzela ukuthi kathesi ngesikhathi sivele se-lockdown kulabantwana abaningi abazithweleyo and abantwana bakhona lalawo ngama-10 years to 15 years abaningi bakhona beyendisiwe ezigabeni akula abantu abakhuluma ngakho ngoba ngokuswela okukhona abazali abaningi bahle bathi bayekele abantu ababaye kwenta kumbe bahlale benjalo bezithwele bengabuyelanga yesikole kodwa singananzela ukuthi khona umntwana lo odlulileyo ebeletha ule 14 years ngokuya umntwana kumele ukuthi ngawusesikolo umthetho awuvumeli ukuthi khona umntwana lo abe se-ANDC kodwa nanko sokukhulunywa ngakho ngoba usefile kulisizi kakhulu ukuthi khona silindela ukuthi kuze kufiwe ukuze abantu sikhulume ngalolu daba
udaba lokuzithwala kwabantwana besikolo lona elumi njani nxa libhoda lani libona lapho njengenhlanganiso
umthetho okhona kwezemfundo kathesi uthona la nxa umntwana engazithwala kumele abone ukuthi aqhubeke efunda kumele abone ukuthi la esebelethile akaphakamiseke ezifundweni zakhe uyabuyela uyaqhubeka efunda ezithwele anike ithuba lokuthi ayebeletha kodwa singananzelela kathesi nge-lockdown njengoba ngishilo ngaphambilini ukuthi abantwana abaningi bazithwele singenile thina njengenhlanganiso yewoza ezigabeni umthetho lo education amendment act ka-2020 ipaswa isiba kumthetho sathi akusela mntwana okumele ahlale ngekhaya ngoba esethe wazithwala kodwa bazithwele abantwana abaningi abazali basifonela bethi umntana nami useonakele kodwa esikole bamalile nxa sithi siyakubuza wathona izikolo zithi khona kazilayo ukulungiselela khona kumbe bezingakatshelwa zingakalungiselela ukuthi babaphatha njani laba bantwana.